Yebo. Saka kamuhlezi. Kudibana okuhlelo labasakhulayo. Ngingumike Gobe. Namhla kuhlelo silokhe sikobulawayo. Ngontuthu ziyathunqa. Sixoxa loZibusiso Dube. Intatheli izindaba ngomsakazo website. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Kube ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo njani?
Hayi, ngiyaphila bafundi, njani khona ngapha?
Hayi, siyaphila. Asithinteni udaba lolu mkhuhlane we-coronavirus. Awena uyintathele izindaba. Sike saxoxa labanye abakumsebenzi ofanayo. Bona bathi kule lockdown amalungelo abo ayephulwa nabezomvikela. Lokhu kusaqhubekela phambili na, kusakwenzakala na?
Esesikubonile thina ukuthi udaba lolu kwenzakale ekuqaleni. Kubangelwa kakhulu ukuthi ama press card ebengakaphuma ka 2020 kodwa ngokwazi kwethu iministry ye information isiluxazululile udaba lolo kodwa inkinga esikhona ukuthi lokhe besiba khona abantu abazintatheli izindaba abamiswayo kuma roadblocks abanye bebuza ukuthi kungani behamba ngezimoto zabo bengahambi ngozuko njalo sizwile thina ukuthi Zimbabwe Human Rights Commission isicomplainile ngokuthi bakhona abantu abahlukuluzwayo ngamasosha lamapholisa kulesi sikhathi
asithinteni udaba ngomsebenzela ukwenza at sites siyabona ukuthi iselenze umsebenzi omnengi kakhulu ekufundisweni kwa lifundisa uZulu okunengi mayelana ngalomkhuhlane ubona ngani izakhamizi kakhulukazi kobulawayo bayathakazelela na elikufundisayo
okokuqala yebakhona abantu abangani bakuzwisisa esikukhulumayo ngodaba lwe-corona but kusenjalo bakhona futhi abangani abakuzwisisi kahle ungabhoda lapha emalokishini kuboluveve kubo lobhenilala kwezinye indawo uzabona abantu bebhodabhoda uzathola abafana bezidingela utshwala abanye bayavakatshelana but okunye okumele sikuzwisise ukuthi lo mumu abantu abaphila kuwo uyenza abantu bezwisise izinto ngendlela ezahlukeneyo lapha ngizama ukuthi umuntu ongelamvuphe endlini umuntu ongelamanzi empompini endlini kunzima ukuthi umtshele ukuthi ahlale endlini so abantu baba besiyadinga impuphu and lapha emputhini kuyaminyanwa kakhulu lalapho okuphiwa khona amanzi ezibhoraneni abantu bayaminyana
inani labantu abasebebanjwe ngalo mkhuhlane kobulawayo lilokhu liqhubekela phambili li-increase uZulu kobulawayo bona bakuthatha njani lokho
abantu kukhanya ngani bakwamukele ngokuthula abantu ngathi ngesilungu kuthiwa ba-calm asikaboni panic kodwa kukhona engathi kuyangithabisa mina ukuthi kulaba abantu abasebenzela inhlanganiso ezinjengama-NGOs ama-civil society labo somabhizinisi sebegijimile bagcwala yonke indawo bedinga imali yokuthi kuncediswe ukuthi izibhedlela ziphiwe ukudla ziphiwe imithi lokunye okufunakalayo ukuthi kwenqabelwe leyo COVID
hayi siyabonga Dube ngokungena kuhlelo silugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami kwanelo kwalamhla sohlangana ngolwesibili olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike Gobe mthakazi omuhle zimbabwe omuhle bye bye